ngalalela odokotela lalaba abacubungula ngezemkhuhlane bathi bona kubangelwa ukuthi abantu abaningi abanye abantu kabahlabanga i-vaccination le bikhona njalo siyezwa ukuthi kuthiwa bakhona abanye abahlatshiweyo ababa lawo umkhuhlane kodwa baphange basile ungabi nzima njengalona okhona. Mina mbona ngani inani labantu abahlatshiweyo likhulu ye kodwa labangahlatshwanga labo baningi ngoba uningi bangkhona kuyachiyana kulamanye ama states alabantu abaningi abahlatshiweyo abahlatshi vaccine ama numbers abo lanxa ekula abantu begula kuyakhanya ukuthi inumbers angkhona singaneno ngoba abaningi bahlatshiwe abaningi abahlatshwanga. Then bese kusiya kwezinye indawo ama states njengama states ase south kuwo Louisiana labo Mississippi labo Alabama inani labantu abahlatshiweyo liphansi kule nani labantu abangahlatshwanga. So izinamba lezi kasoze zehle ngenxa yaleso simo lokuthi abantu futhi bayahamba bethenga izetifiketi zokuthi bahlatshiwe bona bengahlatshwanga. Bayabanjwa bebonakala abanye befuna ukuya kuholiday besithi bahlatshiwe bengahlatshwanga kulama certificate onala athengiswa ngaphonywa nguhulumeni. Ngenye indlela okusitshengisa ukuthi i-COVID silayo okwesikhathi siyaphambili asikwazi ukuthi sizaphelela ngaphi. Izaphelela ngaphi i-COVID njalo lakathesi lama-scientist bayakutshela ukuthi ayisiyonto ephelayo esikhangelela ukuthi iyaphela. Kuzamele nje sihlale sizilungiselele ukuzivikela ngendlela zonezo ama-scientists abachoyo ngayo ukuthi sizivikele ngazo.
Uhulumende welemelika elokhu ephatheke ngodaba lokubana cubuchungulwe ukuthi yona vele i-coronavirus iyaqala ngaphi njalo njani. Ubona ngani kuyaphathisa yini ukuthi kube kukhulunywa ngalolu daba?
Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalindlela ukuthi nxa kuyukuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop, how did it start there, where it started, kuyini okwenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo. Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto zescience laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye ukuthi ngenxa ukuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina. So bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. Kanti esikhathini esiningi kwabe kukhanya ngani phakulezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu i-politics yabo yiyo efuqa izindaba.